Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Siyalambulela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7. Ngesonto mhlaka 14 kuNtulikazi 2024 ngisithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kusitshengisa ukuthi every time we are blamed as Africa ukuthi ungena nganasicabane, but now we have seen it happen in America whereby uTrump has been attacked on stage.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe basola imizamo yokubulawa kukamnumzana Donald Trump eMelika izolo.
Imizamo siyayibongela, kodwa ngezifinyelelo izo esingazathi kazikho, ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sobhuqazisasikho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi. Kwezemidlalo lamuhla sizazizwa ke ezilandelayo lezindaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayisola imizamo yokubulawa kukalowo owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump odutshelwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owerali yakhe esigabeni sePennsylvania eMelika izolo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasband.
Abantu abaningi emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe basele bebambe ngaphansi bebona imfanekiso yamavidiyo yokudutshulwa kukaTrump. Uthabani Moyo uthi okwenzeka eMelika izwe lokuyisibonelo sokuthi udlame lwenzakala loba kungaphi komhlaba.
We have seen it happen in America whereby uTrump has been attacked on stage. Kuhlala kupointwa yithi ukuthi khangelani into benzani, badlala njengamadlwana. But this is what they are also doing.
Osakhulayo uMagolide uthi okwehlele uTrump ngabe kubangelwe ukuthi uzondwa ngabantu abaningi kulumo zakhe ezehlukanisa lokuxabanisa abantu.
Lokho okwenzakale kuTrump kuyisibonelo esikhulu kakhulu okutshengisela ukuthi abantu abamthandi ngabe uyahletshile ngoba uphose wafa.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga le-Central Committee ikubandla elibusayo le-ZANU PF uthi akula mbuso wentando kazulu opheleleyo emazweni wonke omhlaba okugoqela naseMelika.
Lokhu kuhle kwafaka mgceke ukuthi idemokrasi yabo idemokrasi abafuna ukuyifosa emazweni e-Afrika. Idemokrasi yona bona bodwa abangenelisiyo ukuyenza. Basuke uze nxa umongameli hamba le-security yakhe, umongameli wanoma yiliphi ilizwe lase-Afrika bathi hayi i-exaggerated. Kanti-ke zindlela zokuzama ukuthi inkokeli zibe exposed. Sikuboleleke uTrump bezihambela le-security yakhe lula.
Isikhulumeli sebandla le-Citizen Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi ukudutshulwa kwaTrump ibandla lakhe liyakusola kakhulu.
Lokhu siyakuchothoza kakhulu, akusiphathanga kahle njengelizwe, akusiphathanga kahle njengebandla. Thina sithi nxa kulo khetho, kungaba seZimbabwe, kungaba se-America, kungaba ngaphi, kufuze lenziwe ngokuthula, kungela muntu owethusela omunye, kungela muntu obambela omunye umbhobho, okuyinto evamileyo kakhulu kwele Zimbabwe. Lapha ke ukwethuselana okuyiqala uhlala kukhona ngenxa kulokhetho okwenza ukuthi ukhetho lweZimbabwe olwenziwayo lungavunyelwanga lungaphumi kuhle.
Uhulumende weZimbabwe usele kakhulu isehlakalo leso. Umpandi Ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye okhulume imele uhulumende esithi ele Melika kalifunde kwele Zimbabwe.
Sikhangelela ukuthi nxa kusiba nokhetho kungabi lodlame. Ukhetho lwethu lwahamba kuhle kungelamsindo. Akulo wadutshulwayo, akulo owabulawayo. Yike sikukhuthazayo elizweni lethu.
Ohlaziya ezombusazwe womnumzana Engelston Sokhulu uthi kungaba lezi zathu ezinike ezenze uTrump bamdubula.
Kungenzeka ukuthi indaba leyo ngeyaphakathi, umnumzana Donald Trump edinga ukuthi athole into okuthiwa yi-public sympathy, uzwelo ukuthi azwelwe ngabantu ukuze athole la kuthiwa ngama political points ukuludlakela olukhona olwenziwa ngabantu abangafuniyo ama policies kumbe izimiso ezimelwe ngumnumzana Donald Trump ekwenziwe uphenyo ukucace ukuthi kuhambe njani into engembi kakhulu
ukujutshulwa kuka Trump sosehlakalo sakuqala kunkokheli zelizwe kumbe labo abafuna ukuncintisa ukukhethwa lwemelika ngomnyaka ka 1865 wayengumongameli welizwe umnumzana Abraham Lincoln lo John Wilkes Booth badutshulwa eWashington umnumzana James Garfield waba umkhokheli wesibili kubulawa ngo 1881 Ngo-1901 uWilliam McKinley wayengumongameli welizwe wabulawa ibingelela abantu eBuffalo eNew York. Umnumzana John F. Kennedy wabulawa ngo-1963. Kwazothi umnumzana Robert F. Kennedy wabulawa ngo-1968 eCalifornia. Ezinye iinkokheli zaphephayo kufeni zifuna ukubulawa umnumzana Ronald Reagan, uGeorge C. Wallace kunye noGeorge W. Bush. Imele studio zaman igama lamuyeza Jesus Banda.
Si lokhe sekudaba lunye. Amapolisa eMelika ohlobo lo-Federal Bureau of Investigation, FBI, athi lanxa ebonakele njalo wabulawa ucatshangelwa ukuthi nguye odubule umnumzana Trump, alokhu engatholi isizathu sokuthi ukwenzeleni lokhu. Umnumzana Thomas Smithy Crooks, oleminyaka engamachumi amabili 20, onguye ucatshangelwa ukuthi udubule umnumzana Trump, uvikwa edutshulwe ngamapolisa wahle wabhubha isanda ukudala leli cala. Ubikwa ubelilunga lebandla lama-Republicans, okuyilo elimelwe umnumzana Trump kulolu khetho. Umuyi ubikwa ibonakale ekhwela isakhiwo ethwele umbhobho esiyafinyelela ephahleni lwaso lapho afike wadubula khona. Abantu babikwa bememezile njalo bazama ukutshengisa amapholisa obekusenziwa ngumnumzana Crooks, bamdubule laye esanda ukudubula. Amapolisa athi kubhubhe omunye njalo obesembuthanweni lo kwalimala ababili. Lokhu kwenzakala ibandla lama-Republicans likhangelelwe ukuqhuba umhlangano walo we-National Convention ngomvulo okhangelelwe ukugcizelela ngokusemthethweni ukuthi ngempela umnumzana Trump nguye ozancintisa kukhetho. Ibandla leli lithi umhlangano lo uzaqhubeka eMilwaukee njalo lomnumzana Trump uzaphatheka kuwo. Ama-Republicans athi azadingisisa kabanzi ngokwehlele umnumzana Trump ngoba kukhomba ukuthi ubengavikelelekanga ngokupheleleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Sase sithe after January 6 laphana izinto ze violence is not good, but ikathesi lokho nganthwa sokuhambe a little step further ukudubula umuntu ocontestayo, but kusasa ku khetho le representative wama Republicans eMilwaukee, hayi ngiyabona kuqhubeka, but the security is going to be extra tight ngoba siyakwazi ukuthi now till the election ngiyabe sokurong mbona mina bese miyenze umnumzana Trump the nominee ngoba siyakwazi ukuthi vela kula muntu ongamthathela sona leso sikhundla.
Kungabe kwengezelela amathuba kamnumzana Trump yini ubuyini esiza kubona kusenzakala ngenxa yesihlakalo sayizo?
Yeah, vele into ezinje yenza ukuthi abantu ababemsekela babe more determined ukuthi babuye bezomvotela, but ukuthi on the national average uzangezelela yini amathuba ake, hayi lokho we won't no till election day, but okwakathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans nganto akade hlezi on the fence, lawo nganto azatshintsha ukuthi babuye bezomvotela. Siyakwazi ukuthi this is not a good showing for abemvikeli abanjenge-security services, ama-secret services, lama-FBI lalilani. Kumele labo babe le very clear policies ukuthi ma umongameli welizwe or okhankasayo to be a leader of the nation kumele abe le security egcwalileyo, ngoba owaqedisa ukudutshulwa or i-attempted assassination was Ronald Reagan in the 1980s, and for that long abamvikela have been doing a great job, but sokusuka lapha kusiya phambili hayi kuyabe sewuqinisaka.
Lo ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika esixoxelayo ese-Ohio. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi, lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo lolu luze luphutshe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
ePaula okusemthethweni uhlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi umongameli Emerson Mnangagwa akachazanga ukuthi uhlelo lokukhumisana luyaqala nini.
Sengiphawule okusemthethweni uhlelo lwami lolu lweGugurahundi Community Outreach Program, kodwa kusukela namhla lusiya ezandleni zenkokheli zomdala.
Umongameli wekhansili yezinduna eZimbabwe uMnumzana Mtshana Khumalo uchaze ukuba abakabi lelanga lokuqala imihlangano yohlelo lukamongameli.
Namhla ngibe sicele upresident ukuthi azolotsha sukuthi siyeqalisa ebantwini size ukuthi abantu bona bathile ngalolu daba. Yikho besingakho kakhulu, kodwa kuningi esakwenzayo wasemathrenwa izinduna labahamba labo ukuthi bayekwenza lo msebenzi ebantwini.
Ekhuluma ngemva kokuphawulwa kohlelo lweGugurahund Community Outreach, isikhulumi senhlanganiso yababekuviyo lebutho eleZipra uMnumzana Bester Willy Magwizi uthi indwangu ikhuthe ugatsha.
Uhlelo lulotshiwe sibili, inzamo siyayibongela, kodwa ngesinyelelo izwe esingazathi kazikho azikwananga. Ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sombhuqazi sasikhona. Okwesibili, kube nendlela yokudinga ukukhulumisana umlotha ngokucela uxolo. Bese silandela-ke lokho sokwenza-kele namhlanje.
Induna uMnumzana Dakamela uthi uhlelo lolu kumele luphathwe ngobuciko uma kukhangelwa abesifazana abadlwengula ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi.
Ngoba how do you dispute i-rape case in time? Awuqinisile sibili kumba ulamanga ngoba bakhona abanye abantu ukuthi hayi ngalahlekelwa zinkomo ezingaka lebhukunandi ngatshelwa isitolo sami nansi laphana ngaganyulwa ngoba ngaqanyulwa isandla inxeba nandi kodwa kuzaba nama-rape victims ukuthi kuzaba nzima ukuthi umuntu engathiwa adlengulwa ngo-December ngo-1984 kwamukeleka njani i-community yonke ingasukuma itsho njalo kwamukeleka njani kodwa hhayi njengoba sesiqalisile sikhangelela ukuthi kuzaba kuhle.
Umfundisi uSeni Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuba uhlelo lolu uyalusekela ngazo zonke indlela.
Abonani kuyadingakathi uhlelo lolu kanje uhulumende afake imali ukwenzela ukuthi kube luhlelo lwabantu bezimbabwe abayenza lento. Ngokuyadinga lonto uhulumende ancedise. Siyananzelela indlela abancedisa ngayo indawo ezihlukeneyo kumbe nxa sikhangela abamhlophe okwakumele bebiselwe imali ngamaplaza abayethethwe siyakhangela ukuthi uhulumende waba nebhajethi. Ngako kuyadingakala ukuthi ubaba uMthulincube afake kubhajethi, national budget, afake lolu hlelo luhlelwe kube le mali esemgceke ukuthi kule malini njalo ekwanileyo ukuthi izintuna zenze konke okumele zikwenze baze baphutshe.
Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wahlala phansi loZulu lenkokheli zomdabu emizameni yokuxazulula udaba lweGugurahundi olwabangela ukufa kwabantu ababikwa besedlula inkulungwane ezingamashumi amabili. Lamhlanje uMnangagwa uchaze ukuba abantu bengajahi ngoba kuyindlela yokukhumisana umlotha kungela kugijima kusetshenziswa indlela yeZimbabwe ngoba abamhlophe kuyibo abadala ukuba kube lombhuqazo weGugurahundi. Ngimele iStudio 7 iseState House woBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaThabo Kancube okwesikhatshana.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomela abakhubazekileyo kudala leSenate uSenator Anna Shiri ngodaba lweNational Disability Expo ebeqhutshelwa eBindura ngeviki edluleyo.
Ama-organizations, abantu abakhubazekileyo, kulamanye ama-organizations lawo abona njengamalungelo abantu, siyabona kule ama-ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhonapha, i-forestry commission, i-first mutual, public service labor and social welfare. NASA lapha siya ekhibitha sikanyeza ama talents abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani la bangathola ama services njani ngoba lapha sizabona ukuthi singayenza imizamo kani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo bazuze i-sustainable development bakwanise labo ukuzisebenzela bakwanise labo ukungena imisebenzi bakwanise labo ukuhamba esikolo so sihamba le mantra of leaving no one behind siyabona ukuthi labo abantu abakhubazekileyo bayakhangeza ukuthi even the opportunity singayinikwa ithuba lathi siyahambisela ilizwe leli phambili.
Yiwaphi amanyathelo elibona kufanele athathwe ukuze kuthuthukiseke abakhubazekileyo ikakhulu abatsha ukuthi labo bangene kunhlangothi zonke lapho okuthathwa khona izinqumo?
Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-self-representation ukuthi sizimelele sizikhulumele lathi. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-National Assembly. Hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kuma youth asibonanga, kuma kantela, hakuna abangenayo. Kodwa sekhona ama-quotas, kanti ama-quotas lawa, kumele abe disability inclusive. Ukuthi lakho nga, kuyenza ukuthi izihlelo lezi ziyagcinelwa abantu, kubomama. Labo abakhubazekileyo kababe labo le-percentage yabo. Ku-National Assembly lakho, proportional representation. Kule 66 hakuna abantu abakhubazekileyo kumele kumele abantu labo si increase representation ukuthi abantu abakhubazekileyo nazabe khona sesifuna abaningi labo banikwe amathuba ukuthi bangene kuzihlalo lezi labo basebenze bathengise ukuthi disability is not in ability.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Senator Anna Shiri ngodaba lwe-National Disability Expo esanda kugqitshwa eBindura. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Thabo Kancube kesize uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela izamasiko.
Sigcina amasiko wethu owenziwe
sigcina
amasiko
wethu
sigcina amasiko wethu
kodwa masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje sixoxa lenduna uMathema weGwanda uMathema siyawamukela kuhlelo kwabo
hayi ngiyabonga baba
iye baba uMathema siyabona ukuthi abantu bathi kulezi nsuku kwamajaha lamantombazana kungazani abakhoqekanga bapho ngoba nje ngabantu nje abakusakhanya lokuthi kuya ngapi kambe kwenziwa kuyini konke lokhu?
Awunambona ngani sathatha imithetho yabanye abantu sayifaka phakathi kwesizwe sakini esingayaziyo ukuthi bayiqalisa njani njalo bazayithetha njani isithiwa yebo siqondile yebo kodwa ukukhokhela umuntu omsundu yisintu ngoba singabantu abamnyama yikho sikwaziyo ukuthi ipraktisi vele yona iyabe ifanele ukuthi yeyame khonaphana ekulandeleni amasiko akini kebe sikwazi ukuthi umuntu angakhonjwa kufanele avele ngenxa yongumthenga nabe sithathe umfazi wakhe njalo sithathe intombi yemikhombi yenu ahambe yaye yibo ayesalalayo kodwa kungani kuyahluphathiswa khonapho kulezi nsuku ngoba abantwana anti-impacti wama-rights amarayisi thina ambona ukuthi into esiyayo kakhulu thina njengabantu abamnyama yebo angaba khona lapha nalaphana wona amarayisi ayakhuluma ngawo kodwa kulamanye okungafanelanga siwaqume ngokuthi singabantu abamnyama kufanele sikulandele njengoba kunjalo nawe ukuthi koMathema umuntu bumntwana umkhwenyane buyile khona elotshelwa ngenkomo ezilisumi kumbe elotshelwa ngenkomo ezilisikhombisa kufanele sibonakale thina abantu bakoMathema sisenza khonokho ekakutshelwa ngoba into leya esiyo iyamunye njalo iyafundiswa phakathi kwemuntu ukuthi lokhu njengemuntu sinathi njalokhu okasingakwenziwe lokhu esikwenzela lokhu sikwenzelani njengabantu abemuntu ngiyambuza ukuthi ukuthi umuntu uvuzela umkhwenyana inkomo ezingu-20 ukuthi uzibuza ukuthi kathi inkomo ezingu-20 zona zivela ngaphi ngoba inkomo zokulobona baba Dube zilophawu uyabe kule nkomo kuthiwa leyi lezinye zesibaya leyi inkomo ngikamama iyohlanga kube sokufuna lenkunzi yazo uthole inkunzi yazo kodwa uzathola ukuthi akusenjalo okwakhathesi bapho kubiza umnyaka ayimfuna 20 ubuze umbuzo ukuthi i-20 leyo ngenzani akaziphawuli azibeke ukuthi le ngiyalokhu le ngiyalokhu le ngiyalokhu
mpho kulungiswa njani matema kulungiswa njani phela nanto uhlupho olukhangele liyakulungisa
esigabeni hayi mina mpela abantu abanganikizinto namandla wonke apheleleyo njalo banike le midele ngokuma kwayo nxa kuwukuthi usebhebhiji yabe ukwazi ukuthi okufanele ukwenze khonale kunjani nxa uthethe esikhalangeni lakho kufanele kukucace nxa usesitongeni lakho kufanele kucace okubi ukuthi silese sithele ngapha siphinde sithele ngapha sithele ngapha sikhangelele okusivayo ngoba abanye abantu bathi nxa kulotshola umzuzu lithi ngifune iselfoni nxa ukhuluma iselfoni ikuliphi isiko iselfoni ngoba into eyabuya khathesi obabamkhulu izinla imali yayingekho ngesikhathi kulotshela ngaleso sikhathi lesi kwakuvele kungekho kwakubiza inkomo izezaziphawula wonke lo msebenzi
hayi siyakuza kakhulu-ke nduna ye singathi-ke ugqiba khonapha ngamafutshane nduna enkulu
ayinto ebengiyikhalelayo ukuthi asazeni yovani ilandele amasiko ethu ngendlela okufanele abanje ngayo yikho lezulu nje lingasani ngoba kudala kuvele kulezindlu ezazihambela ziphatha umsebenzi owezulu so zonezana zindlu kufanele zivuselelwe ukwenzela ukuthi ziqalise ukusebenza abantu bezile besuthi izulu linyile inkomo ziphila kulento yonke nje elubisi nochago ngoba into yonke iqala emanzini ungabona ilizwe selithukwe ukuthi kalisela asazizi zamanzi selisesimeni esibi ngoba okuthiakuthi uyabe sokuhlelela ukuthi abantu bathalelane izinduzi balwe kakhulu kube buhlungu phakathi kwesizwe kodwa-ke singayama sike sibuyeleni sibona ukuthi okungokwethu okwakuvele kusinika izulu sikwenza njani ngibona ngani singahamba siye phambili kube yisizwe esinothileyo ngoba inotho yonke iqala emanzini ngabaduli
siyakuza kakhulu-ke leyo yinduna umathema wegwanda khona ngale-ke lapho lathi sidabuka khona siyambonga kakhulu umathema belilami namhlanje emoyeni lapha umthembo ozithembayo ngiyabonga kakhulu lingathuli nokusasa sihlanganeni ngeviki ezayo kusigaba ezamasiko sibonge kakhulu baba umathema
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisiza siphuma ngapha Voice of America is a Washington. Luyalandela uhlelo Louis Christu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sihlangane njalo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sivuselela imoya yethu ngoba njengoba ngihlala ngisitsho nje izikhathi eziningi imoya yethu iyadangala. Inhliziyo zethu sengathi zingalalela la amazwi alandelayo ilizwi lethu. Lokuvuselela umoya siyalithola encwadini ngokuloba kaMose incwadi yokuqala eBhayibhelini ekaGenesis sizabala ivesi libe linye uvesi 27 kufundeka kanje uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane zihlobo zenkosi ezithandekileyo angazi ukuthi wena ucabangani ngalo umbhalo wanamhlanje kodwa ke umbhalo wanamhlanje ungawuhlaziya uwucubungule uwucwaninge uzabona ukuthi indaba ekhona lapha yibuNkulunkulu bukaNkulunkulu uNkulunkulu kuthiwa wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe uwona umfanekiso kaNkulunkulu wena olawo engqondweni yakho ngonjani uNkulunkulu kumbe nxa usizwa kuthiwa uNkulunkulu kubuyani emcabangweni wakho ngaye ngathi ngomunye umnyaka ngibuza nje abanye abantwana ukuthi kadike uNkulunkulu kambe ngonjani libona njani imvama abantwana labo ngase macela ukuthi badwebe imfanekiso iningi labo badweba imfanekiso yomuntu wesilisa omkhulu lengalo eziqatha okukhanya ukuthi engqondweni zabo babedweba umuntu olamandla ngabona njengokufundiswa kwabe Sunday School kodwa-ke wawuthi nxa wathi yahlolisisa imvama wabona ukuthi badweba umfanekiso womuntu mhlawumbe abamazi ongaba nguyise ongaba umuntu ubaba wakomakhelwane ukhuluma ngobani kodwa engumuntu wesilisa ephuma elamandla eyisiqhwaga eqinisweni lanxa yayimfanekiso yakhona yayingacacika ngako kodwa wawubona ukuthi badweba umfanekiso womuntu abacabanga ukuthi unkulunkulu kukho konke engakunanzeleleyo labo babedweba umuntu olamandla kangange ke ngibone owayedweba umfanekiso kankulunkulu ongucigo unkulunkulu ke kuthiwa owamdala umuntu ngomfanekiso wakhe okuyikuthi unkulunkulu lo ulamandla wokwenza into engazake yenziwe ngumuntu unkulunkulu kacelanga usizo emntwini ukuba amdale lowo muntu ngomfanekiso wakhe ngenye indlela unkulunkulu edala umuntu wambeka impawu eziwuye unkulunkulu uqobo lwakhe wamenza nxa unkulunkulu eluthando wamfaka inhliziyo yothando nxa unkulunkulu ezonda ububi lemntwini wakufaka kuzonda ububi ngoba khona nje unkulunkulu ngokuba unkulunkulu umnini mandla wonke ngusomandla ngehlulwa lutho yikho ke abantu abanye besebenza unkulunkulu ngoba basuke bayithathe nxele indaba le yoba unkulunkulu unkulunkulu nxa wena umdala ungako engqondweni yakho ubona unkulunkulu njengomuntu onjani akukucabange khona lokho sikhuleke baba thixo ingcwele sicela uzambule kithi sibubone sibazi sibuzwisise ubunkulunkulu bakho amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Kwezemidlalo lamuhla iqembu lenguqu ele Highlanders linqobe ele Dynamos ngokuhlohlakabili kwathe ele Dimbare lona lathola iqanda 2-0 kumdlalo wePremier Soccer League odlalelwe lamuhla eRofaro Stadium. Kweminye njalo imidlalo iFC Platinum inqobe iChegutu Pirates 3-1 eBiobab Stadium, iChicken in the Cape United kwaba yi 0-0. Lokho kwenzakala kulindelwe umdlalo omkhulu kumdlalo ye-Euro 2024 phakathi kwe-England le-Spain okhangelelwe lamhlanje ngehola elilandelayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayayisola imizamo yokubulawa kwalo owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump odutshulwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owerali yakhe esigabeni esePennsylvania izolo. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lweGugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo loluluze luphobuchem. Sizwe imbono etshiyeneyo ngalolu daba, ezinye izinduna zisithi zifisa ukuthi luqhubeke kuhle kodwa kulabanye emaceleni abafana lesikhulumeli salabo abalwela impi bekuviyole zipra besithi hayi uhlelo lolu aluqhutshanga ngemfanelo ngoba kabaqalisanga baxolisa njalo bavuma ukuthi nempela lwenzakala uhulumende lowo phela. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.